ngelile kunzima cela uqhubeke njalo ba kusele mihla yonke uphila ba owe donna manje okungipha kulo lonke lo sisi singalibali singalikhohlwa ngithwale njalo Bali nange ngilanga angikhoni ngokwami angiboni ngokwami ngifuna meso wami usuke konke umnyama songikhusele sohambe nami lendlela emnyama lo manjalo mangkuqa ngedolo songakhohlwa
Sele, suambe nami, glendela, en llama.